Iningi labo mama lethu leli langa libapha amadlabuzane lethuba lokuthi bahlangane bahlolisise ngenduba ababhekane lazo njengabesifazane baphume lamachinga oqeda lezi ndubo. Umhlaba wonke jikelele uzamanywa nakusasa lapho kunanzwa ilanga labomama ele-International Women's Day. Unkosikazi Santa Mabuyo isakhamuzi sesitezi uthi leli langa libalulekile kakhulu kibo njengabomama.
Ilanga labomama liyilanga elisibusisayo thina omama ukuthi singazikhangeleli phansi, singaziyeyisi ezintweni zonke ezenziwayo. Kufanele ukuthi ubona kathi umama uyaphatheka kikho.
Unkosikazi Sikhangezile Ncube wayisakhamuzi semasholomuhle uthi njengabomama abendileyo besemaphandleni kabathola amathuba alingana labesilisa.
Amathuba ethu ayaphansi kakhulu ngoba singaqalisa kwesinye isikhathi ukuthi licabane lo baba ngikhaya alisakhulumisani kuhle, sibe sicela ukuthi obaba labo basihloniphe njengamakhosikazi abo, lathi obaba sibahloniphe sikwazi ukuthi zinhloko zomuzi. So amathuba ethu hayi lokhu esalele.
Futhi njengabomama bemaphandleni sebathola amathuba abethola ngobaba phambilini ngemva kokulwela amalungelo abo.
Thina njengabomama bemaphandleni ngibona amathuba sesiwathola ngoba esigabeni sakithi silayo usobhuko umama lama-councillors, kukanti kudala kwakusazakala kungokwabobaba. And lena esebenzini kubonakala amantombazana esesenza amakhosi okwakuthiwa ngabafana abalisa o-engineering, i-building, le-mechanics. Ngithi kubo mama asiphakameni sisekelane.
Unkosikazi Juliet Nkiwane umqondisi wenhlanganiso yabomama e-Women Development Association of Zimbabwe Daughters uthi bazahlangana kusasa komzimuni labanye omama bethakazelela ilanga labo.
Omama sebesenza imidlalo, ngikhuluma nje baphathekile, ama-group amaningi aphathekile balungisa imidlalo. Lonyaka sizayi-celebrate sikomzimuni. Lonyaka ngiyabona nxa ngikhangela ngo-2023 indawo eziningi kuma-primaries emaphathini amaningi omama babe-challenjana labo baba befuna labo ukustenda ukuba ngo-councillor, ukuba ngo-MP, ngoba bayathiseka omama abaningi ukuthi bayafisa ukuthi labo baphatheke.
Uphinde wathi omama bemaphandleni lokhu belisa ukufinyelela amathuba atholwa ngabesilisa.
Nxa kumbe kulamathuba it's rare ukuthi uzwe kuthiwa umama osemakhaya udojiwe ukuthi abe ngu-MP. Even abanye omama nxa sifika emadorobheni ungathi ngumama wekhaya vele bahle bakubone njengomuntu ongazi lutho, umuntu ongelalutho angalutho kumbe angalucabanga. Izinto kake ziqalele emakhaya zisemadorobheni ngoba into yonke iqalele emadorobheni isizwe emakhaya kuthi sekucatshangwa umama wemakhaya.
Inhlanganiso ezithiyeneyo sesigoqe imbuthano yokuthakazelela leli langa le-International Women's Day elizweni lonke jikelele kule nkuthazo kubo babo ukuthi labo baphatheke ekuthuthukisweni kwabomama. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.